Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo ku Studio 7 yesonto mhla 7 sibandlela 2023 mo Cape Stube. Endabeni zethu lamhlanje. Uhlengwa abantu abalithumi lanhlanu. Abadilikelwa ngumgodi ukuzwa abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa abafuna ukuhlasela izizalwane zakulelo lizwe.
Omunye lapha ekhuluma ngolimi lokuhlona ethi yena kuzomele badudulwe laba abantu baye leSotho ma kuyukuthi ma abantu sebengazonda bengadudulwa mpela. Asizikhuthazi lezo nkulumo thina. Yebo, vela vele kubuhlungu ukuzwa ukuthethiswa abantu bakithi.
Uyaxokozela eZimbabwe ngenxa yohlelo lwegugurawundi okumele lukhokhelwe zinduna.
Imathebe ndifile ngendaba zegugurawundi ukulithumela abantu babazotsha abantu bababulali alisolwa kalivumi lanamhlanje.
Igugurawundi ya-afektha sonke lami
ngindu. Kodwa liyayithika. Liyayithika.
Sizalethulula ezabatsha lezokholo lwesiKristu zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abemba amatshe aligugu emgodini we-Red Wing ePenalonga olensuku ezimbalwa wadilikela sebehlengwe nguhulumende lenkampani ezijeneyo. Umphathintambo kahulumende wezemigodi uMnumzana Soda Jemu uncome okwenziwe izisebenzi zikahulumende lezamankampani azimeleyo abadonise ndawonye bahlenga abantu laba obesekucatshangelwa ukuba bazafela emgodini lo ophansi kwenkampani ye-Better Brands ekaMnumzana Scott Sakupanya. UJemu uthi kusetshenziswe imitshina yama-satellites yokudingisisa ukuba abantu laba bangaphi kwasekugejwa bayaphutshela lapho kade bedilikelwe khona ngumgodi lo. Inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ithi ikhathele ngokuzwa abantu bethuka izalwane zakule South Africa besithi kumele zihlaselwe ngoba ziyabazonda. UMnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso le, uthi kulabanye abathi sebediniwe ukuthuka izalwane zakule South Africa. Konke lokhu kukhanya kudalwe ngamalunga ebandla le-Democratic Alliance abemba abadabuka ababambe abadabuka eZimbabwe ekade bezama ukuchapha uLimpopo ongekho emthethweni. Ayisizwe uMkhwananzi exoxa ngodaba lolu.
Lezo nkulumo sizizwa kakhulu zikhulunywa ku-social media, kwenziwa ama-expresses kulokho kwakuthiwa yi-Twitter. Nakwezinye nje indawo ku-social media, abo-Facebook, nakho kubo ma-WhatsApp lapho emagroupsini sizwe sekunezimpendulo eziqinileyo, ezinye eziphambukileyo mpela ezithembisa ukulwisa ama-South Africa. Sizwe omunye lapha ekhuluma ngolimi lwesihlona ethi yena kuzomele badudulwe laba abantu baye leSotho ma kuyukuthi ma abantu sebengazonda bengadudulwa mpela. Asizikhuthazi lezo nkulumo thina. Yebo, vela vele kubuhlungu ukuzwa ukuthi kiswa abantu bakithi behlambalazwa beseyiswa. Yonke lento ayisiphathi kahle, iyasichukuluza lathi singabakhokheli. Kodwa ke into esiyishoyo ukuthi akungabi ukuthi ngenxa yokuchukuluzwa abantu sebezilibala bona ukuthi bayizethekeli ezweni labantu, futhi kulesimilo langendlela yokuziphatha esiyaziyo thina esakhuliswa ngayo.
Kuyini okwenze konke khona kwaqala abantu sebesikhuluma into ezinje?
Indala vele into ye-xenophobia lapha eSouth Africa, kanti sekuba kakhulu ukuzwakala njalo nje lakho futhi khona le kuma social media kule ihlebo labantu ababe bezipa ngama patriot into ezifana nalezo bethuka behlambalaza ama Zimbabweni bawatshela ngokunuka bewatshela ngobugwala. So kuyakhanya ukuthi sekufike lapho abanye babantu bakithi asebefila ngathi sokumele bakuphendule lokho, kanti thina sithi ha-a, hlisani moya yonke lento iyananzeleleka ukuhlambalaza nokuthethiswa kwenu, kodwa akusiyo indlela yokurisponda ngayo le. Zikhona indlela nama-structures esingakwenza lokho ngendlela nathi esisale esinika isithunzi ingahlambalazi ibizo lethu nebizo lesizwe sakithi.
Ye, abantu bazondiswa ngelokho kwenziwe i-Democratic Alliance kade ixutshanisana labadabuka eZimbabwe khona ngale mfuleni eLimpopo.
Lokho-ke yikho kuthele yonke iparafina, umlilo ovuvele ukhona, kodwa iparafina yonke ithelwe yilokho-ke okwabomakhenzi, ngoba nakho mase kuyukuthi abantu bazofila ngathi hayi sebezogijinyiswa ngempela njengezilwanyana, mhlawumbe ukubathelela lowo mfutho esesiwubona u-misguided kakhulu ukuthi no, they cannot respond ngendlela abaput South Africa First in Clayton Mackenzie abenza ngakhona. Bona abayenze into yabo ngokuzithiba nokuzithoba. Siyakunanzelela mpela ukuthi lakho lokho mpela yikho okuthela iparafini kakhulu, kodwa-ke indala nje into yokuthi kube kutshintshwana ngamazwi between ama-South Africa namazimbabweni kungekho kuzinga leli esesikubona ngalo sokuthi-ke hhawu sokungumhlambukazela uSipho.
UMnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, sixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa. Uyaxhozela eZimbabwe ngohlelo lokuhlolisisa umbhuqazi weGugurahundi oluzaqhutshwa zinduna eMatabeleland. Abaphikisayo bathi akumelanga uhlelo lolu luphathwe zinduna, kodwa amalunga ebandla leZANU-PF athi luzaqhutshwa ngemfanelo zinduna. Ake sizwe uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelele weFreedom Alliance, exoxa ngodaba lolu loMnumzana Joseph Juma okudale leZANU-PF Central Committee. UNcube usungula lolu daba.
Imathebe ndifile ngendaba zeGugurahundi ukulithumela abantu babazotsha abantu bababulali, alisolwa kalivumi lanamhlanje.
IGugurahundi yaaffecta sonke lami ngini,
kodwa liyayiphika
ezafayo.
Akuyivume, akuyivumi ukuthi ezinguba anto ayenzayo yayenziwa ngubani? IGugurahundi
yakubani
owenzayo?
Ikubona mina mina ngivela kuzaphusayidi lapho ubaba uNkomo
kodwa uyavuma phela ukuthi iZANU eyabulala abantu.
ZANU Jonge, what right? IZANU, iPF ZAPU neZANU Jonge sokuhlangana sokuyi-one.
Ngubani okuvumayo ukuthi iZANU yabulala abantu?
Ngabe lokho bebulawa, ukubulawa kwakukhona lathi safelwa sinje babancuke.
Ngubani wabulala abantu bakutsho?
Mina abadala bami bavela kuzaphusayidi.
Wabulala abantu mbani Chuma? Sengibuza nje umbuzo wokugcina, ngubani wabulala abantu Chuma?
Ungambuza imbuzi
yizani, nxa ungakwazi yizani, kodwa la namhlanje iyaphika
sikhuluma ngayo Ncube kaiyo ZANU Jonge le yizani inhlangano ngalo leZaphu okahlangana ubaba uNkomo lobaba uMgabe.
Awulaqiniso bakuthu iZanu iyona leyani yakudala eyalisa abantu ukudemonstrate, yiyo yakudala yona leyani. IZaphu ungayifaki khonapho.
Ungasiphoseli into engasiyo Nkosi yami. Mina ngithe siyiZanu PF entsha evela kuZanu Jonge.
Mina lawe singama-victims babachuma, mina lawe singama-victims.
Bahlanganisa amaphathi omabili ona lawana kusenzelwa ukuthula lokuxolelana.
Ukuthula kunokuthula khonapho kusaliswa abantu ukuthi bayedemonstrate.
Ufake izinduna ukuthi
zenzele. Vumelani nabantu bayedemonstrate babachuma.
Umuntu weMidlands wawazenzeka baba ngendaba yokuthi.
Vumelani abantu bayedemonstrate babachuma. Niyekele into leli yenzayo.
Siyenzekani?
AmaNdebele yahlukumeza lasele part of Midlands akithi. So into yethu sonke asonke opposition ningabe lokhu lifuna ukuscore ama points
nje. Vumelani abantu ba demonstrate
kuzani ukuthi bona bazafelwa sibuhlungu ngakho, yikho sifuna ukulungise. Yikho bona sathi umongameli wethu ngathathi iLozen ama steps ukuthi kulungise konoko, yikho wabiza
izinto
ama stakeholders wonke, ama community based organizations wonke abizwa estatus ngobulawa labantu right. Sikwenze njani? Kwaphuma khona ukuthi hayi induna kazibambi into leyi
akusebenzi.
Kumele bakulungise ngoba yibo abanikazi bomdabu phela labo
izindunaakusebenzi lokho.
So ake thina emandebele ngabe induna ziyazihlonipha, so sifuna bekubambe kuze kufike ekuthutheni ukuthi kona impumela yini into yeGugurahundi singabafuna ukuyabhuza as iopposition
kumele litho kuqala ukuthi wabulala abantu ngubani izinduna
ngalizwa kakhulu ngingerekonapo
sathiwa ngobaba uNkomo la sibuye ngePF zaphu lezalo ujonge ekababa uMgabe kwahlangana kwaba yizalo PF.
Ye nyalizwa kakhulu ke ekugcineni kunapho ngizacela ukuthi ubaba uNcube aphose lakhe ngegugu round khonokho kwezinduna ubaba uGoletu uzalandela khonapho ngamafitshane sebe.
Lokho kwezinduna okokuqala kumele kuqale kuthiwe ngubani owabulala abantu wayebabulalelani. Ukuthi lizama ukumenda isilonda esingelatshwana kakusebenzi. Akuphumi ukuthi umuntu owabulala abantu ngubani, wayethunywa ngubani, wayebabulalelani labo bantu, njalo ufuna ukuthi kwenziweni. Ukuthi bese kuthathwa izinduna sezisiyabanjiswa ilokhu zeningcekeza enziwe yizalo andizalo ingavumi ukuthi khona into le bayenzi othuma yebabasekela impembe ngabe bahle batshelane kwapani ukuthi akuvunywe ukuthi izalo yabulala abantu.
Ye baba Golide ngamafutshane kwalapho
umfo wethu unqume lapha kushuthi lawo zisiza ukuhamba njani induna sokuthi zizokhuluma induna zizohlanganisa bona labo ama-victim onalawo yiwo afunakalayo emhlanganweni walowo lezinduna bekhuluma kholoko okhulumayo ubaba Ncube uvunyele ukuthi ukukhulume emhlanganweni wonalowo yabo sibizwe izinduna.
Lapha lizwe umnumzana Joseph Juma okudalele ZANU PF Central Committee lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele we-Freedom Alliance. Zingakangeni kusigaba esilandelayo sesikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ophikisayo kwele Sudan umnumzana Osman Sonko usevinjwe lidale le-Constitutional Council elithi amaphepha akhe abengaphelelanga ukuba angene kukhetho lwalonyaka. USonko waba ngowesithathu kukhetho lwaqhutshwa ngomnyaka ka-2019. Inkosi yakwele Jordan uKing Abdallah uthi kuza kuba lokugedla kwamazinyo uma kungamiswanga impi ephakathi kwele Israel leHamas. Uthe le Melika kumele litshele ele Israel ukuba lingahlaseli eGaza. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Okwamanje sokuyisikhathi sezokholo lwesiKristu.
Siyahlangana zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Siyahlangana njalo izihlobo zenkosi ezithandekileyo. Sisenzelana amhlophe ukuthi thina abanye sesingenile kuwo umnyaka lo omtsha. Kungasikho ukuhlakanipha kwethu ngokwenza kwethu, kodwa kuyintando langamandla kaSomandla ongehlulekiyo enhlelweni zakhe, ongafanani lathi esenza amaphutha kusa kwamalanga. Ukubona kwakho umnyaka 2024 akulona iphutha kuNkulunkulu, kuyinjongo kuyinhloso kuluthando lwakhe lentando yakhe ukubana mina lawe sibe khona kulo umnyaka ka-2024. Bebebaningi abafisile ukuthi bangene kuwo, abanye bethembe kade bekuthembile inotho yabo, amandla abo, izikhundla zabo, ukuziphakamisa kwabo, konke lokho uNkulunkulu kubekezelele ukuthi kube khona. Kodwa ke namhlanje ke sikhangeleni incwadini yabaseKorinte 5, sikhangeleke uverse 17 esimbale ngeviki eliphelele sekufika ku-18 namhlanje. Kufundeka kanje, kanjalo uma umuntu ekuKristu isidalwa esisha kokuqala kudlulile, bheka sekuvele okusha. 18, thepha konke kuvela uNkulunkulu owenza ukuba sibuyisane naye nguKristu, wasinika inkonzo yokubuyisana. Lapha ke sizwa uPaul etshela bona baseKorinte ukuthi yebo kudala kwedlule sekuvele okusha. Okusha yikuphi? Okusha yikubana siguquke sintshintshe ngothando lukaKristu, sibe izidalwa ezintsha ekwenzeni. Yebo, iminyaka yethu yabe kuyiqhubeka ikhula isiya phambili. Yebo, siyabe siloku sikhula siguga, kodwa ubusha obuchiwoyo kuchiwo umuntu ongaphakathi, ukuthi izinto ebezikhona ngayizolo kazedlule. Siqalise ngezinto ezinhle ezintsha. Yonke into entsha imvama iba yinto elobuhle. Lesicathulo, lesigqoko, lemota, la ngayini olakho, lendlu kusesekutsha, kwakukhwabitheka, kwakukuhle, kubukeka, kuthandeka. Kodwa ukuhamba kwesikhathi kwaguga. Kodwa-ke umuntu laye njengoba kuguga inyama, kodwa ulakho ubana azivuselele ngaphakathi abe ngumuntu omutsha. Nxa ekade esaziwa njengomuntu odlama, odlakela, wamanga, ixoko oxabanisayo, ongathembakalanga, olamanga, azintshintshe yena ngaphakathi, azitshele ukubana umnyaka ka-2024 ngifuna ukuba umuntu wehlukileyo, kuze kumangalela labana ade becabanga ukuthi lo muntu uyaqhubeka ngalobo bubi akade labo eminyakeni odlulileyo. Umnyaka lo awube yinkonzo. Nxa sithi inkonzo, asitsho ukuya emacaweni lapha esikhonzela khona, kumbe ngaphansi kwezihlahla lapha esingenela khona. Utsho inkonzo yangaphakathi, ukubana nxa izinto bezingazihambi kuhle phakathi kwabantwana labazali, phakathi kwabathetheneyo, phakathi kwabasebenzayo labaqhatshi babo, phakathi kwababusi ababusayo lababuswayo, kumele kube lokubuyisana, kuxolelwane, kulungiswane, ukuze impilo le eka-2024 ibe yimpilo engcono kakhulu kulale eka-2023. Nxa senza amaphutha, asivumenini. Siyacela ukubana konke esikuqalisa lonyaka, umnyaka uqalisa kakube isibusiso, kube inkonzo yokubuyisana phakathi kwethu kanye loNkulunkulu uqobo lakhe. Asikhulekele Thixo, sicela ukubuyisana lawe kuqala, ukuze sibuyisane nalabo esihlala labo ezindaweni zethu ezijeniyo. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Siyalambulela kusigaba sabatsha olambulela ngenjabulo uDabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Monkey Khumalo othuthukisa abatsha kwezempila kahle, ekhangela kakhulu ukuvikela kwabo kwimikhuhlane emacansini njalo engusomabhizimusi.
Kathesi ngisebenza le nhlanganiso ekhangela ukuthi ithuthukise impilo zabatsha. Lapha sikhangele kakhulu indawo esingathi ngesikhiwa ize-sexual reproductive health. Sizama ukuthi sifundisa abatsha kakhulu indaba zemacansini konke jikelele nje. Okukhangele abatsha, sibakhuthaza ukuthi bazivikele njani nxa bese emacansini. Bangazivikela njani ukuthi bangatholi imikhuhlane le etholakala emacansini ebalisela ama-sexual reproductive, ama-STI, imikhuhlane njengabo-HIV. Kakhulu sisebenza nabatsha emadolobheni, senenzeleka lesi mkhuhlane emacansini yemetheka kakhulu kubontanga.
Ngokwenzakalayo lokho, uhlelo lolu luqakatheke kanganani?
Inhlelo lezi sizenzayo ziyaphathisa kakhulu ontanga. esingathi khona ibehavior change, sikhangele ukuthi abantwana bagoquke indlela abayenza ngazo izinto. Uyananzela ukuthi esikhathini esiningi abantwana labo izibele ezibazenza bengelalwazi olugcweleyo. Umahluko sibili esiwenzayo esigabeni umkhulu kakhulu.
Abanye bayabe besithi hatshi ukuthi siphange sike emacansini ukuthi asila okokwenza. Abanye ngamakazana athi imali ziyabe sezihluphile. Sibona njalo ukuthi ungenile kwezamabhizimusi ukuxhumanisa njalo okubili lapha.
Siyananzela esikhathini esibengi abatsha abakhona kathesi bayakhala ukuthi hayi elizweni akulamsebenzi. Xa sikhangele even unemployment rate yethu ingathi iphakeme kakhulu. So umuntu lo usunikile information kodwa nxa yengela okokufaka esiswini ngizakunika umzapho ngizapha umzekeliso mhlawumbe ukuthi unkazana umntwana oyinkazana lobo umnike i-information enganani kodwa nxa ekwazi ukuthi uyajibuyela endlini asise kungelakudla kungabuya ubaba umkumbe ushugadeti sizomnika imali ukuthi ayethenga ukudla endlini. Information yonke lana omnike yona nti isuka ibe ize ngoba yena uzakhangelani ukuthi uthole lokhu zanini okokudla. So ngakho ntanga siyabakhuthaza kakhulu kuhlelo vele esilwenzayo lona lukhona vele esingathi khona ama-live note project nebethi bafundisa khona ukuthi bayenze imisebenzi yezandla engakwanisa ukuthi banjani baziphilise. Laba abafisa ukufuya mhlawumbe engxa emakhaya abafisa ukufuya izimi inkukhu besenza ama-projects labo siyabasupporta sibanika izimali zokuthi bakwanise ukuthi benze ama-projects lawo. Nami ngathi ngiqalisa leyo msebenzi engiwenza manje nami ngaqadanye ngomunye wabatsha imi-page gede ngakhula lami ngazi ngafike lapho esengikhona. Unganenzela ukuthi angizange ngimelele ukuthi imali le ngiyithola emsebenzini yiyo ezangiphilisa. Nami kukhona engikwenzayo ngathi khona kule company engayivulayo kukampani le siyenza siprinta ama-t-shirt not only kuprinta ama-t-shirt kanti printa ama-t-shirt i-corporate for i-corporate where siyaprinta ama-t-shirt for even ama-organizations amakampani nxa efuna i-visibility nxa efuna i-branding
nxa kulabanye abafuna ukuthi bakuthinte bangakuthola ngathi
kampani yami kuthiwa yi-Smilkhead Clothing itholakala yona kunumber kushop 112 epackage center kobulawayo ku-8 avenue lo-5 street. Abafuna ukuthi basithinte bangasithinta kunombolo ezithi 0774780335 kumbe kunumber ezithi 0712333952.
Umbiko ongaba lawo kwabanye abasakhulayo ngokuthi
njengoba silomlando nje esikhangela lendawo asikwaniseni ukuthi sigcine lathi xa sokufika isikhathi sethu ukuthi singabadala sikwanise ukuthi sibilizwe liphakame sikwanise ukuthi sithuthukisane njengabanye economically sikwanise even sithuthukise nje impilo yethu.
Okusigaba sabatsha namuhla besixoxa nomnumzana Monki Khumalo othuthukisa abatsha kwezempilakahle ekhangela kakhulu ukuvikeleka kwabo kumikhuhlane emacansini njalo engusomabhizimusi. Olivalelisayo nguTabo Kancube yise Washington DC.
Okwamanje-ke wathi singene kwezomculo lapho esixoxa khona loRobert Sibanda umntaka George Sibanda umculi olodumo wacula ingoma elodumo ethi Gwabe Gwabe. Umthani wakhe uthi ufisa ukuba uthole imali yengoma le eyaduma emhlabeni wonke jikelele.
Gwabi gwabi kuzwa ngile ntombi yami ihlale enkambe shuya ntanda gwabi gwabi kuzwa ngile ntombi yami
ihlale enkambe ngibusungulo baba ngibabe kutshisa ngoba ngiyintana wazala.
Wena wazalwa ngawuphi umnyaka?
Ngazalwa ngo-1969.
Ye akutsho phela ukuthi ngekhaya libangaki njalo ubaba wayehlala ngaphi?
Thina ngekhaya simajaha amane intombazana eyi-1 so ubaba sasihlala laye khonapho eyimazeki wabhubha vele sihlala laye khonapho eyimazeki
usebenza
i-sugar refinery
kodwa
ngapha ecula imizi.
Ye umama-ke ungaphi umama khathesi?
Umama laye sasiyo wabhubha ngo-1989.
Ye akusitshele imbali kababa lapho
ubaba khane ngayitshaya kakhulu imizi thina wenza izimali khonapho ngama-16 up to 17 khane wenza izimali umhlaba wonke jikelele e-America lase-UK lasemhlabeni wonke nje e-Africa khonapho wayitshaya imasigani nomqala e-Africa ukuthi betshaya imasigani yabojosaya hadeli ujosaya hadeli wayeyinikanakhela beshaya bonke necula indawo
yami ihlale enkambe shuwa yamthanda kwabi kwabi kuzwa le ntombi yami ihlale enkambe shuwa yamthanda ngizamthengela mapanzi isiwichi le banana ngizamthengela mapanzi isiwichi konke le banana kwabi kwabi kuzwa le ntombi yami ihlale enkambe shuwa yamthanda
ye akuthi ukuthi ingoma sibile ayicula okuzwayo ubaba yipi
igwaligwayi awugwaligwayi wenza izimanga ngoba ihlaba wonke nje yayithakazelela le ingoma ugwaligwayi
ye akusithethi khona manje lifisa ukuthi liyenzeni ngomculo kababa
asiuphaibone ukuthi ngihlethi siyawuphakamisa umculo kababa ngoba likhulumani kulomunye ufowethu laye vele okuculayo esekhethan uphaeyindani siuphakamisa umculo kababa
ye nxa sikhangela lizawuphakamisa njani
singawuphakamisa ngokuthi ezingoma zakhe ayizitshayo neziyana siyaphinda sizitshaye futhi siyaphinda sizitshaye futhi
ye liza kwenza nini lokho
anytime nje sisina nje kaphinde singakwenza anytime
ye siyabona vele ugwabigwabi ugcwele lapha endaweni eziningi kwe-Netherlands ngaphi ngaphi kuyathengiswa kambe ngobani abathengisa ingoma leyi imhlaba wonke jikele
ukuthi kudingayo ngoba kathethi sikhuluma sayi-SWP nase-Netherlands isama-copies lawa online so asikwazi ukuthi ngobani abathola ama-benefits nayesethengisi ama-copies ona lawa futhi ihlakudinga okukhulela
Kwabi kwabi kuzwa ngile ntombi yami ihlale enkambe shuya yamthanda kwabi kwabi kuzwa ngile ntombi yami ihlale enkambe shuya yamthanda ngizamthengela mabanzi iziwichi le banana ngizamthengela mabanzi iziwichi le banana Kwabi kwabi kuzwa mfana ngile ntombi yami ehlala enkambeni ngizamthengela amabhanzi izwiji lebanana wena eyakho ingapha ngazi ukuthi uzayithatha ngaphi mina eyami nansi ngilayo kona ngihlabela layo iseceleni lapha lokhu ilalela Ngizamthengela mabanzi iziwichi le banana ngizakuthenge la mabanzi iziwichi le banana kwabi kwabi
kuye lapho kade limuzwe ikhuluma ke nguRobert Sibanda umntaka George Sibanda wacula ingoma ethi kwabi kwabi sizaqhubeka phambili ngodaba lolu ngeviki ezayo kodwa kunjalo ke kanye kulabantu abaningi kakhulu emhlabeni wonke jikelele abasebenzisa ingoma kababa George Sibanda kodwa kwazi ukuthi imali yangkhona kuhamba njani so umdeni sizama ukuthi udingisise ukuthi kambe kumi njani nxa siqhubekela phambili ngodaba lolu sizakhuluma lalabo ke abasebenzisa umculo lowu sizwe ukuthi kuhamba njani ngodaba lwemali
kwabi kwabi mfana asazi wethu wena ongena ntombi sondela ngapho ntombi yami ulalele kuhle lapho ndakuthengela amabhanzi iziwichi konke le banana kwabi kwabi kuzwa ngile ntombi yami ihlale enkambe shuya yamthanda kwabi kwabi kuzwa ngile ntombi yami ihlale enkambe shuya yamthanda ngizakuthengela amabhanzi
ye sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo kuhle ngabantu abalijumi lanhlu abadikelelwe ngumgodi ePenalonga kukhuzwa abadabuka eZimbabwe abalaga abafuna ukuhlasela izizalwane zakulelo lizwe bazondiswe ngokwenziwe libandla lePatriotic Alliance kuyaxoxozela kwele Zimbabwe ngenxa yohlelo lweGukurahundi okumele lukhokhelwe zinduna lingakhohlwa ke ukusidumela incwadi zenu ze-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ethi +1 202 465 0318 zaphinda njalo +1 202 465 0318 walivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.